Namhlanje ikomishini ihlangane ngesikhathi semini lapho ebisizwa ubufakazi obuvela kulo owayengumphathintambo obona ngezaphakathi kwelizwe ngesikhathi kusenzakala udlakela mhlaka 1 August, udokotela Obert Mpofu ongunobhala jikelele njalo bona ngokuhanjiswa komsebenzi kuzanu PF kwasekusiza elinijaha elalitshayela amakhombi ngaleso sikhathi nalo lithi lazibonela ukusenzakala, kanye lo dade uLinda Masarira yena-ke oyikhulumeli se-MDCT leyo ekukhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khubi. Yizo izikhulumeli ebesilazo namhlanje kuyikugqiba lesi sigaba sokuzwa izikhulumeli ezitshiyeneyo ukuze ikomishini ingene kwisigaba sokuloba ugwalo oluyilo oluzakwethulwa phambi kukamongameli emasonini Mnangagwa nxa sebeqedile.
Sizwa kuthiwa uMnumzana Mpofu uveze ukubana wakhuluma loMnumzana Chamisa ecingweni.
Ye, ukukhulumile njalo uthiye lengxoxo yonaleyo ayifaka phansi kumakhala ekhukhwini wakhe, ikomishini izawuthi ilalele leyo ngxoxo, kodwa ukukhulumile khonokho. Ngobunye bomfakazi obuzabe kukhangelwa yikomishini bonke obathiwa ngabantu abathiyeneyo, kungabe kungamaphepha, kungabe kungamavidiyo, kungabe njalo kuzingwalo.
Njalo sizwa kuthiwa unkosazana Masarira yena uveze ukubana uyazi ukuthi bakhona abasakhulayo be-MDC abafundiswa into zokulwisana
ngemfakazi obuningi obugoqela bona lobo obuqambileyo yibufakazi bonke lobo obuzakhangelwa yikomishini. Liyazi abantu bebesiza lapha benika ubufakazi obutshiyeneyo, yikho-ke ikomishini iza kufaka esikalini ibone ukuthi bufakazi obutshiyeneyo lobo kulesi sindo esinganani ukuthi bungene egwalweni ezalubhala.
Sizwa kuthiwa lowo ndoda kade kuthiwa uthunjiwe laye ubuyile khona ngapho lamhlanje sekusiyavalwa kenelisanga ukupha ubufakazi kodwa ufikile, kuliqiniso yini?
Loka lasibazi ngubani lo
othiwa ngupiki lo?
Ngazange ngisho ngaye, kuthe kuqeda bona labo kwahle kwathiwa sekuphelile. Ukuthi ufikile asasizwe ngakho ngaphandle kokuthi naye efikile kwenye indawo, kodwa lapha obekuhlanganelwa khona kulama commissioners ngikazange abonakale, ngikazange akhishwe.